Ayisehlakalo lesi sizakale lapha e-Indianapolis kube le ngozi enkulu kakhulu and kutshonisa inhliziyo zabantu. Into engazaki yenzakale ku-community yamaZimbabweans lapha e-Indianapolis. I've been in the Indianapolis mina lapha sengihlezi civil for over 20 years e-Indianapolis. Azake kube lo monakalo onje othatha ama-families onke. Sibuthene lapha ngomza wami umkhokheli ongiyobhujelwe ngumntanakho wokugcina lapho esibuthene khona and ngomza wami uMr. Norris onguye ongu-principal we-SDA school lapho abantwana befunda khona utshonile naye lo mntanakhe. Abantu inhliziyo zitshonile kakhulu and kulusizi kakhulu okubonakala lapha. Khathesi kunje silungisela ukuthi siye esibhedlela ukuthi siyebona laba abasesibhedlela. Abantu bonke nje ingqondo zididakele, abakwazi ukuthi siphuma ngaphi sisiya ngaphi. Kwakhathesi sise-confused kakhulu Mr. Nkomo.
Abasesibhedlela bona bakusimo bani?
Abasesibhedlela ukhona umntwana okukhoma and ababili bona ba-stable but kukhona oqhamuke isandla lomunye olimele umhlana. So silungisele ukuthi siye esibhedlela kathesi ukuthi siye babona laba abantwana basesibhedlela abathathu abalokhu besaphila ye.
Umnumzana Ncube ube ngumuntu onjani?
U-principal uMr. Norris Ncube amangamabi ube yindoda elohlonzi ehloniphekayo ethanda ukufundisa abantwana and ube ngumuntu othanda i-church yakhe esabatheni and ezimisele kakhulu kakhulukazi ukuthi abantwana bonke nje abaku-community lapha yeZimbabwe abesabatheni befunde esikolo sakhe. Isikolo lesi yisikolo asakha ngamandla akhe khonokho ukuthi abantwana beze bekwanise ukuthi baye esikolo leso asiqalisayo uMr. Ncube. Nguye owayeqalise ukuthi khona kube le transportation yokuthi abantwana besabatheni esikolo sakhe bebe bethathwa ezindlini zabo kuma-communities khona pe-Indianapolis besiswa esikolo bephinde bebiselwe ezindlini.